Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo amaqembu la ake aduma ngokuphazamisa imihlangano yabe commissioni le ANPRC eyenzelwe kobulawayo leLupane bethi abafuni ukukhulunyiswa ngabakhuluma ulimi lwesiShona. Umhlangano wanamhla wenziwe ngemva kwesicelo samabandla lawa sokuthi bafisa ukuxoxisana lekhomishini mayelana lemizwa yabo kanye lokuthi izichaze kabanzi ukuthi ijongeni. Umfundisi uRay Motsi okhokhela iqembu leNational Transitional Justice Working Group oqoqela umhlangano uchasisa kabanzi ngawo.
Kwavela endaweni yokuthi khona sihlangana ecaweni yaseBrethren Christ kungani kwaba lomdlwangudlwangu khona ngale abantu bangasazwisisi ukuthi kwenokwenzakalani. Sasithatha thina ithuba elokuthi sibonane ngebhethu lomthwakazi sikhulumisana baze bacela ukuthi bafuni ukuhlangana le commission bazwisise ukuthi kathi bahloseni futhi bazasebenza njani. Sabiza thina abe commission ukuthi bazohlangana labo.
Umgcini sihlalo wekhomishini le uretired Justice Selonare uthi bakubone kufanele ukuthi bavume ukuhlangana lamaqembu lawa ethi njalo ingxoxo yalamhla ihambe kuhle ngoba kungela othethisileyo watshengisela njengesikhathini esidluleyo.
Ngibe amvanga ngibe lesikhathi mina njengo-chairman ukuthi ngihlangane la. Kube kule umbuzo we-understanding yama-languages. Akubona kufanele njengo-chairman ukuthi ngizobuzabuzisa imbuzo ukuze ngizwisise ukuthi kathi bekule problem yini kumbe hathi. Besikhuluma kakuhle si-exchange ama-words labo bacelile ukuthi uChairman azohlangana labo.
Omunye wabakade besemhlanganweni lo uthe ufisa ukuthi udaba lweGukurawundi lungahlanganiswa lezinye indaba kodwa luhluze lulodwa eceleni. Okuphendulwe nguNare uthe izifiso zabantu bonke bayazamukela njalo bazazisa phambili.
Ayisibo bokuqala bake bakukhuluma eGwanda bareyise umfuso sawuthwala-ke sahambisa kubaphumadi. Ngiyathemba ulokhu esakuhlafuna ukuthi kutheni abantu abakwali lathi asikwali ukuthi udaba lweGukurawundi lungani luzemanyana ukwedlula okunye.
Umnumzana Njabulo Ngwenya ilunga le-MRP uthi bayajabula ukuthi bahlangene labekhomishini le bethi bafisa ukuthi iqale ngokuqeda ukuncindezelwa kwabantu besiNdebeleni lokubandlululwa ikakhulu ekutholeni imisebenzi.
Siyajabula ke namhla ukuthi i-PRC izile ukuthi izokhuluma lathi. Siyabonga ubaba uNare wenza umsebenzi omangalisayo. Wonke nje amahlebezi lokwesaba kade silakho hayi namhla kungathi kuphelile. Esikufisa ukuthi nje ngabe i-NRP iqala ngokwenza umsebenzi wokuqeda ukuhlalwa phezulu kwesinye isizwe ngesinye isizwe. Sibona ngathi yikho okuphuthumayo kumele bakwenze manje, yikho kuzaqeda indlala ebantwini bakithi.
Ikhomishini ye-NPRC ithi izakwenza umhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa ikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.